Soku iskati sembiko yenu.
Njani njani kitosezeni ayikunakuthikile ngapha siyezaya zizani yehlulo kwayo ngoba litsho langaliphilanga bakazi bavume ukuthi abantu babo batshaya abantu kambe khona lanxa ngaba ngubaba kusasa abantu abakho kuye kuthe batshaye abantu wale kusasa kuthe batshaye abantu wale siyabe sithi ngubaba siloqondileko ukuthi uzame ukuthi ukhuze kube nokuthula hhayi lokhu uvele ngomnangagwa vele amnangagwa ngoba sesale ukuthi waphatheka kuguqula ngokwabo vele kokwenza izinto besala
balunani basakazi bakafido sevene bathanda bahlethela iindaba ezimnandi eziqiniso siyabonga sibonga kakhulu mina nje ngihlala nginesikhalazo njengomnankakho uyabona into eziwa mnankakho abantu ayikho right uthatha imali enikeza abantu amatitsha asokola akafuni ukubanikeza imali enikeza abantu uyakhotha ukuthi lavenza isikhiwo esikhuluma isikhafula made ekuphephephe ekhuluma isikhiwo esingazwakaliyo ize teacher utitsha nguye wameza wakhuluma leso sikhiwo ezibhedlela kula mithi izibhedlela zifile zathukwa emazweni lapha ngezibhedlela hayi mnankagwa mani asenzisisa uchopho mdala mani hayi kuzano nje yake senzisisa uchopho umgwaqo kufile kodwa amabhodi asithathele imali zonqubunqubu zezimali siyenzani kathi imali leso hayi ngicala ke lifunde yami la ke lifunde ike lifunde la uba umnankagwa lakayize asobaba vekini lo idala lo mnankagwa lakayize ya nambeya khonale ungazi wakhona umuntu futhi angizifihli ngiya khonale
injani Studio 7 injani banjani abanye salibingelela lonke kukristande kumfundameni wenkosisi abakhuluma napha kustudio 7 siyajabula ukuthi ngisinikeze singakaziyo izindaba ezinhle hayi izanu kayiyekele ubutsotsi ukuhambe kulabantu bazenza abantu ababright nxa bekhuluma kodwa bona bekwazi ukuthi nxa behlezi imithini yabo babajaya abantu bahlala imithini zabo bethuma abantu ukuthi linamayezi sizanika imali yezikadi libe selibashaya laba betripusini ngababona bekhampela into eyayisenziwa futhi ngigaba esaphila isahamba babehlangana emahholu bengena emahholu bekwenza lokho bethatha ama-ovethi baqhubele izibhamu behamba ama-ovethi bethilindeleni labuya negazi akula muntu ongakwaziyo ukuthi zanu ivele ihlale ikhuluma ukuthi ngeropa ngegazi yinto esilandelwa nguye upresident mnankagwa labalandeli bakhe yona lento isenziwa umgabi bengawina futhi bazabebesenza njalo behlukumeza abantu ngezikhathi zokubuya kwamavoti kungaphela amavoti abaphela lapho ababuya khona sebesiyadlalela ngobabe sebekwazi ukuthi bakume ngokutsha abantu ngiyabonga
salibonani basakazi we-studio 7 ngiyalibongelela labalaleli ngithi congratulations kwabavotileyo ama-triple c hhayi siyabonga kakhulu elikwenzileyo besingatsho especially njengebhinga indlela abantu ade bekhala ngakhona kumagroup into ade senziwa abantu bezanu-p f hhayi unkulunkulu khona sikhulekeleni ukuthi lolu hlelo olufuna ukwenziwa i-au kuzovotisa ezimbabwe luphumelele usathane angavimbi ngoba hhayi izanu-p f yenza intando yayo shemo khathesi kunje bakhampenile besithi kuyavotwa ngelasiminethi ikhothi yabe isimisa sokuthiwa ye kunje khuluma ama-reasons afileyo esingawaziyo okungangokuthi ikhothi itshelwe izanu nje wavele izanu yenza intando yayo emakhothi ukuthi nabamise nini kwenzela ukuthi thina lezi ekilasi ilungise sifuna uthatha wonke amawadi ayi-5 ebhinga hhayi ngabayenze kodwa sohlangana kukhetho lwa-next year oluyabe lu-free next year ubuhle bangikhona luzabe lu-free ukhetho ngoba vele asisoze sivume akathethi kuma-bi-elections kabayenza intando yabo lezeki yikho libona izeki yala le voters ro iyakwazi ukuthi vele kulesitsotsi abafuna ukusenza hhayi edinga basebenzisa le khodi ankulunkulu khona lingalahli imbeleko bantu bedinga silitshayela amahlombe lonke elivotileyo lalaba abasegangeni lalaba abalimeleyo hhayi konke sikunikele kunkulunkulu kunjalo vele empini kodwa sizonqoba
ngivuka njani Studio 7 ngivuka njibasazi bethu hayi siyabonga kakhulu sibisile umhlanhlalo kuhle ukuthi unkulunkulu naye sigcinela lina kakhulu elisifakele izindaba zethu
ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi bengalibali ukuyabhalisa ukuvota, please. Abantu abayevota, abantu abayevota ngelungelo lethu lenqubekela phambili ngokuthi sithole impilo ekahle ngemisebenzi yethu. Abantu abayebhalisa ukuvota sibili, asikhuthaze nganeni sisebhalisa ukuvota sizilungiselele ukushisa. Singahlali ngezandla abantu bakithi, please. Sebhalisa ukuvota ukuze into zonke zihambela, singahlali singabakhalayo njalo nje izikhathi zonke. Sangena isikhathi ngesethu sakhesi ngesethu ukuthi esikufunayo sikukwanise. Asizameni ngendlela zonke sisebenzise Nkosi. Sebhalisa ukuvota mayuti badala konke sikumandlime ngezinyawo. Engabi lobuvila, engabithi lokholokho elikubonela kubona emuva lokhuzabe loku senzakala kufanana seze kufanana sanesebhalisa ukuvota. Isikhathi sokutshintsha manje kathesi, sesikhathi sokuthi sitshintshe senze sikukwanisayo. Ngiyabonga kakhulu, khuluma ngosibanda kwalesibanda.
Salibonani kustudio 7, salibonani. Siyacela priest ube kusibanda like lisebenzele iphathi, hayi ningabi lokhu elikhuluma ngomlomo ngani liyasebenza. Awubheke ebhinga manje zindlela ikimbi la. Kanti umsebenzi wenu yini kati? Hayi hayi, liyakhankasa sike lapho likhohla abantu lihambe lithule entiziyo. Hayi liyasidlisa manje ube kusibanda, hayi ake lizame ukuba ngabantu. Hayi hayi hayi, siyasilola singabalandeli. No, ningakhangazi lithiye abantu kwenjalo ningabayenzeli izinto abazifunayo. Hayi, iphindi siyathathwa izano. Hayi, mdibe kwesibanda, hayi hayi, okwenu kukhuluma ngomlomo kuphela, angalizwa izinto enkulu. Manje sidliwe manje futhi lama-election adlayo siyadliwa phela. No, asiyithandi le nto lezi ngabalandeli, hayi.